sithe sifika ngale mfeni sase sifungona siqale siyevusa ugogo mama uthwangirayi simtshela ukuthi hayi chise sifikile sithe siya ngkhona ngale kwase kwathutsha amayouth angu 10 base baqala ukusihlasela baqala ukusitshaya kwase wabuya labanye abaningi baqala ukusitshaya bathi unu lidizident kumele ukuthi ubuye lemkhona ngale emadebeleleni sifuna ukulibulala vele linabantu lokho kubangelwa ukuthi kulabantu abafuna ukuthatha amandla odlakele kule thina sile constitution echo ukuthi khona uma upresident engekho ngubani okufanele ukuthi act saba the congress eyayenzwa ngo 2014 i-congress liyana yaphuma le-constitution isitsho ukuthi khona kuzaba lo president kuzaba lo-deputy president uma upresident engekho udeputy president uya-act bathe sisebenze njalo basebe-elektha thina abantu ba-elektha udr morgan charles tsvangirai njengopresident ba-elektha udr thokozani kube njengo-deputy president so kukliki ukuthi ubaba utsvangirai nxa engekho mina ngiya-ekta kodwa kulala abantu abaphondwa ngupresident asebefuna ukuthatha amandla ngodlakela asebefuna ukuthatha amandla nge-violence kade sibabhizi batshaya abantu yibo abathumela abantu labantu bebebezongitshaya funa ukungibulala ngokuthi sithe sesihamba khona phana omunye ubabo olendlu yakhe wasesithi hayi ungalingena endlini base wasiphushela endlini liya sithe sesendlini baqala ukusijika ngamatshe bajikela amatshe phakathi kuthe sokunjalo bathi sasilitshisela phakathi bathatha ukhuni befuna ukutshisa indlu yona leya kodwa ngokuthi izulu belisina utshani belumazi kanti usatshanga bese kufana ukungena intuthu kuphela belekhe bezama ukutshisa bathi namhle lafela khona lapha sifuna ukukubulala wena kubi because asisafuni ukuthi ube lapha ngokuthi wena ngophambanisa umuntu wethu bebekhuluma besithi utshamisa 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 okunye kuzisa ubuhlungu yikuthi upresident uthe efile mhlaka 14 12 hours upresident efile babe beyenza okuyi-bogus meeting ngokuthi ayi-national council the national executive besihambe siyazitika esiyathi yena kabamfakela ukuthi abe ngu-acting president ekwazi ukuthi kule constitution ngabantu abanjani abangahloniphi umuntu ofileyo ngapho umuntu ubhubhile segijima segijimele isihlalo sakho kodwa kule constitution ekhulumayo ukuthi okumele ukuthi engene ngubani sengibonele ukuthi mina abantu bangidelela ngokuthi mina bathi ngivele emathebeleni ngokuthi bathi mina ngingumfazi ngifuna ukuthi ngisembathele khathesi ukuthi leyo into yokuthi lithi umfazi lithi umuntu ovela emathebeleni ngasozwaba ngupresident we-MDC sengiyiqedile mina khathesi ngifuna ukubatshengisela ukuthi lathi njengabo mama siyakwanisa ukuba ngamapresident lathi abantu bemathebeleni siyakwanisa ukuba ngamapresident funa ukuthi ilizwe lonke libekwazi utshamisa kanye imrecognize njengo-acting president njalo upresident ngamtshela ezemaphoyinti lapha ukuthi utshamisa kanye imrecognize njengo-vice president ngokuthi asila i-constitution enika upresident amandla ukuthi aphoyinte ama-vice president so yinto okufanele kathesi sengithumela amasosi ukuthi babuye bezongitshaya bangibulala akusoze kwenzakali khona lokhu
sizwile ukuthi kade befuna ukutshisa indlu ungasitshela ngakhona
kade befuna ukutshisa indlu bathethe isikhuni balumathisa indlu liyani kodwa ngokuthi izulu besina utshani bebumanzi utshani lobana kabasalumathanga bese ungena intuthu kuphela beleke bethathe bezanga ukuthi befake umlilo bemningi ungena intuthu kuphela aluba kuthiwa izulu belingananga besizatshela phakathi ngokuthi kade bebaningi phani
njengoba nabe kutshayile mama kuphe ama-problems lawa azaphela kanjani
mina njengo-acting president ngifuna ukuthi abantu besebe bekwazi ukuthi mina yimi u-acting president kathesi njengo-acting president ngizahlala phansi labanye sibone ukuthi siyalungisisa amasinyane ukuthi kube le-extraordinary congress njengoba umkhulu wethu sesithile ukwenzela ukuthi sifake u-substantive president njengoba libone i-election isikhona kodwa ngizazama ukuthi ngikwenze ngesiphangiphangi ngokuthi i-constitution iyakhuluma ukuthi nxa upresident engasekho uya-acta for not more than 1 year ngiyakwanisa uku-acta okwelanga elilodwa ngoba kwamalanga amabili ngibize i-extraordinary congress lokho yikho ngifuna ukukwenza and enye into abangitshayela yona yikuthi beze ukuthi mina ngakhuluma ukuthi ngifuna ukuthi kube le-extraordinary congress abantu bambe bezikhethela umuntu abamfunayo utshamisa wadliwa ku-congress ngaye waseaphointwa kathesi kafunde ukuthi khona abantu ba-elekthwa ngabantu awuzifaki wena esihlalweni ufakwa ngabantu abantu kabarispekthi umuntu obhubhileyo hayi khona ukuthi umuntu ubhubhe njenganamhlanje sugijima kusaba susithethi kususithi ufuna ukuthatha isikhundla sakhe usithatha ngamandla le yokuthiwa yikhuba tisevilian pool asikufundi khona lokhu abantu kabafundi ukuthi iphawu yinikwa ngabantu awuyithathi ngodlakele.